Liyadanisa ukubana abantu abaficakala becommemorate iAfrica Youth Day ilanga lapho abantwana beAfrica eSouth Africa abama belwisana loncindezelo ukuthi kube labantu abahlezi ejele behlalela ukuthi babe commemorate lelo langa yebo bangabe bengebandla abangavumelani lalo kodwa mbona ngazathi ngabantu beZimbabwe abalelungelo lokuthi bezibonisela ukuthi labo njengabantu abatsha kukhona abaku khumbulayo ngokulwela kwenkululeko nokulwela kwamalungelo okwenzakalayo abalokhu becabanga ukuthi kuqakathekile ukuthi lelo langa liqakathekiswe ukuthi behlale bencutshe ibheyili mbona ngazathi veni laye umuntu oyabehlezi ipresider imeta leyo ngujaji ngumagistrate eqinisweni uma abantu balokho bancitsha ibheyili kuyini oyakusithi cala abalenzileyo mbona ngazathi kuthwalisa omagistrate labojaji ngoba kangikhole ukuthi ujaji engenza such a decision a magistrate even lo sobhuku engangaza kacabange ngayo leyo ndlela so mbona ngazathi kule political interference eningi kodwa kuyayangisa uma ilizwe lethu i-amnesty sizikhuluma ama-organization omhlaba sekukhuluma ngokuvayolethwa kwamalungelo oluntu ukuthi laba baphethilizwe uma besithi babehlukene lomgayo bathini ngalokho
Uhulumende uhlala ekulandula ukuthi uyangenela kundaba zokubotshwa lokuthonisiswa kwabamabandla aphikisayo esithi lo ngumsebenzi awuchiyela amapholisa lezinkantolo ungathini ngalokho
Kulusizi ukubana uhulumende uthi yena akangenele kodwa masilandela sikhangela nje izinto ngempela sonto sibabonile abebandla lezana uPF ama youth abimacha ehamba ehlabela kodwa uyabusuzivuza ukuthi uma kungathi abe opposition kumendlani sezizimeleyo zingakwenza zingahlukuluzwa na So ngibona ngazathi akusilo qiniso ukuthi bethi kabangenele ngoba bona bethi uma bekhuluma besithi bangokhulumende umbuzo ukuthi kunini lapho bengokhulumende kunini beyizana izano iclosile ispace I think vele ungakukhangela baclose ispace until iconference yona le SADC bazama ngayo yonke indlela ukubana kungabi lemihlangano engenziwa izinhlangano sezizimeleyo or ama different political opposition parties ukuthi abhlangane nje uyathola ukuthi kuba lamapolisa ngiye ngunanzelele lokho
umnankagwa sesike samuzwa esithi kulabantu abazama ukuphehla udlakela phambilini komhlangano we-SADC ukuncitshwa kwabothimba ibheyili mhlawumbe kungaba kungaleso sizatho yini okokuthi sizabona sebekhululwa umhlangano osudlulile
eqinisweni vele ma ukhangele uzwisisa into zepolitiki babavalele bafuna ukuthi kuze kudlule lowo mhlangano kodwa ukuthi bafuna ukuphehla kumbe kabafuna ukuphehla ngicabanga ukuthi umuntu ophehla ukuthi kungabi lokuhlaliseka nguye ngoba izizalwane elizweni ungabona ukuthi akulokuhlaliseka indlela ezibuswa ngayo